sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wonye u Blessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 zibandlela 2023 ngupractice Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
uzawuka President lo we Belarus kutshengisa ukuthi iZanu-PF kaMnangagwa isinazelele ukubona umgaba ukuthi kumele ukuthi benze i-look east policy, ngoba i-look east banika isafety ezintweni ezifana nokuthi kube lamazwe awumhlaba bebakhangela ukuthi bavusa njani elizweni bebafakele ama-conditions.
Umongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ufike namhlanje eZimbabwe ukuzokwethekelela leli lizwe okwensuku ezintathu.
Kusegcekeni ukuthi ukubopha lokuyindlela yokwethusela, ngoba sesingenile ku-2023 lapho esikhalamana kube lama-elections masinya. So ke iZANU-PF lesi senzo sikhanya ngathi kulobu kugwala.
Inhlanganiso ezizimeleyo abaphikisayo labanye bathi akumangaliso okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, abathi uhlukumeza uZulu ikakhulu abazancintisa ukhetho lwalonyaka. Bebethabe bemanzi te omama abalengane ezazalwa zidabuke indebe ezibe lenhlanhla yokutholiswa usizo lokuhlinzwa ngodokotela belungisisa lesi simo kungelambhadalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ufike lamhlanje wele Zimbabwe ukuzokwethekelela leli lizwe okwensuku ezintathu ngenjongo yokuzoqinisa ubudlelwane bamazwe omabili. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isethekeli saseBelarus lesi samukelwe enkundleni yendizamtshina ngumongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bebandla lakhe leZANU-PF abathwelwe ngamabhasi besiwa eRobert Mugabe International Airport. Ukuza kukaLukashenko kuleli kuza ngemva kokuba isikhulumeli selizwe leli umnumzana Livet Muyeko ethe uhambo lolu lulakho ukuqinisa ubudlelwano kwezomnotho lezombusazwe wamazwe omabili. Ilizwe eleBelarus lilobudlelwano obuqinilelo leRussia njalo liphansi kwezijezo zomnotho zamazwe angentshonalanga njengeleZimbabwe. Eloba ekhasini lakhe enkundleni yokuxhumana yeTwitter, unobhala kugatsha lokwethula kwembiko omnumzana Nick Mangwana uthe lolu hambo lwakuqala olwenziwa nguLukashenko ezwekazi le-Afrika lokhu wathathayo intambo zombuso ngomnyaka ka-1994. Ukuza kukaLukashenko njalo kuyindlela yokutshengisa ubungani veZimbabwe lamazwe asekela eRussia ngesikhathi sempi ekhona phakathi kwe-Ukraine leRussia. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi uhambo lolu luqakathekile kakhulu ngoba lutshengisa ukuba uhulumende weZimbabwe usedinga abanye abangane.
Uza kuka President lo weBelarus kutshengisa ukuthi iZANU-PF kaMnangagwa isinanzelele okwabona umgaba ukuthi kumele ukuthi benze i-look east policy, ngoba i-look east banika isafety yakwenza ukuthi bebe safe ezintweni ezifana nokuthi kube lamazwe awumhlaba bebakhangela ukuthi babusa njani elizweni bebafakele ama-conditions. So i-look east, i-continuation ye-look east policy lesiyibonayo. Kodwa okunye futhi kumele sikunazele ukuthi ihulumende kaEmmerson Mnangagwa lokho angenayo kupower. Mnangagwa kade ngumuntu kade zama ukulungisa ubudlelwano.
Uqhubeke sithi uhambo lolu lungaba indlela yokuba leZimbabwe lidinge imali yokuziphilisa.
So lokho okwevisit leyakho sozokutshintshe lutho, ngoba abantu esihleli kathi silabo vele i-government yeZimbabwe isile minyaka i-look east sithola ama-deals e-east kodwa kulatshintshwe esilubonileyo. So i-problem isekulungiseleni ubudlelwano lamazwe aku-west.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Prosper Chitambara uthi leZimbabwe kumele libe lendlela zokudinga imali ngobudlelwane lobu.
There is the visit by the
President of Belarus to Zimbabwe. I think
uhambo loluluhle kakhulu ikakhulu ekuthengiselaneni phakathi kweZimbabwe leBelarus. Kukhona ubudlelwano bokuthengiselana obungaba khona phakathi kwamazwe lawa.
Ubudlelwano phakathi kwamazwe lawa baqiniswa ngomnyaka ka 2015 ngesikhathi uMongameli Mnangagwa esese ngumsekeli kaMongameli Robert Mugabe. Ngomnyaka ka 2019 uMongameli Mnangagwa wavakatshela kweBelarus lapho amazwe omabili alobelana isivumelano. Lukashenko wathembisa ukuvakatshela eHarare. Kusukela ngalowo mnyaka amazwe lawa abelokhu eqinisa lobu budlelwane kakhulu kwezomnotho. Abanye bayasola ubudlelwane phakathi kwamazwe lawa ngemva kokuba uhulumende ethe ufuna ukuthenga imitshina yokucitsha umlilo kweBelarus okuyibhizinisi abanye abathi kayikho emthethweni. Abanye njalo basola ubudlelwano phakathi kukahulumende kaMnangagwa namakampani aweBelarus besithi amakampani la alobungane loMnangagwa, kungakho-ke evunyelwa ukuthenga amatshe aligugu awama-diamonds. Ngimele iThuthu 7 News eHarare, ngimnonolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezizimeleyo, abamabandla aphikisayo kwezombusazwe lamanye labanye bathi bona akumangalisi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abathi yena uhlukumeza uZulu, ikakhulu abazancintisa ukhetho olukhulu lwalonyaka. Abakhulumele Studio 7 bathi bona kuyethusa okwenzakala eZimbabwe ukubotshwa amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change mahlayana. Umunye wabakhathazwa ngokwenzakalayo elizweni umnumzana Ambrose Sibindi, oyenake owenhlanganiso yezakhamizi eyebolawayo Progressive Residents Association.
Kusegcekeni ukuthi ukubopha lokuyindlela yokwethusela ngoba sesingenile ku-2023 lapho esikhala manje kwelama-elections masinya. So-ke iZANU-PF lesi senzo sikhanya ngathi kulokugwala kulokwesaba ukuthi sebenanzelela amaZimbabweans asayithandi le iphathi okuthiwa iZANU-PF. So ngokunjalo sebefuna ukuthi babambe abantu ngoqoqoqo ukuthi uyafuna awufuni votela iZANU-PF ngokuchango wethusela ngokubopha abantu ngendlela zonke iZimbabwe zenzayo. So ke lokhu kuyasitshengisa ukuthi umuma eZimbabwe mubi kakhulu, ungaqhubeka kunje kuzenza ukuthi langasokuvotwa ikakhulu emakhaya abantu bazabalothisela okukhulu, abanye bazabulawa, abanye bazanyamalala. But singakhanyela futhi ngase siye embalini, asiyonto emangalisayo. iZANU-PF ivele nje ibilodlakela kusukela emuva khonale. Siyakhumbula ama-early 80s okwenzakalayo kusale zaphu, kwagcina abantu bebulawa ama-supporters ezaphu eMadebeni leMidlands ngesikhathi eGugground. Kwakuyindlela yonke yayisenziwa iZANU-PF, kuyindlela yokuzama ukuthi abantu bethusele bangavoteli emphakathi bazovotela iZANU-PF. So ngokunanzela iZANU-PF kathi esifuthe engxayisibone ukuthi umuma uhambe kuhle abantu sebevuleka amehlo. So kuyindlela yokuthi babancindezela kubatshala kwenza konke.
Manje baba Sprindi, ilizwe liyangaphi njengoba kusenzakala konke lokho?
Esingakude kudla nxa kunjalo siyananzela ukuthi asiyo into entsha. Ngama-violations asambi kwedlula siyakwazi ukwenza lokho kwathiwa ematopo. T1 le abantu kwaba lokutshawa kwabantu, kwaba lokubulawa kwempahla, imota zabulawa, abantu balinyazwa. Akuvelanga khonapho kuthe kwasuka lapho kwaku-violation ensiza futhi saba labantu abalinyazwayo khona ngale abantu i-property yalinyazwa. So ke kusegcekeni ukuthi khathesi iZANU-PF ngayilanda lama-elections ngovalelana ngokunanzela ukuthi kule ngozi yokuthi ingagcina ingawena ngalama-elections. So ke sibamba abantu ngenkani ukuthi bavotele yona iZANU-PF. So ke siyakubona lokho asiyo into enhle, kodwa nxa kunjalo abantu beZimbabwe I think ngabantu asebefundile abakhulileyo asebehlala iZANU-PF okwale minyaka engu-40 yonke le, benanzela ukuthi hashi bo ilizwe lokhu lithona siyabhansi, i-economy yethu ezomnotho aziqedakali, imisebenzi ayikho ezibhedlela lapha, imithi ayikho, abantu balala phansi, imbeda ayikho ezikole lapha, kuqedakala okwenzakalayo, imigwaqo ifile, ungahamba emakhaya ukuhambeka kula mgwaqo okhona, inhlobo zonke lezi zikhona, la manzi ahlubwa izindawo lapha koBulawayo, abantu bahlukuluzwa ngamanzi. Sile project le igwayisha ngani ukuthi izaba khona kade yamenzelwa kodwa ilungi. So kuyatshengisa ukuthi abantu kathi abahlakaniphi ukuthi bangavumbuka bethenjiswa nje bephongaukunambithiswa ithukele limini ngingasuza kuma-elections. Abantu abahlakaniphi bavotele abantu, bavotele upresident, bavotele iparty ongalethi inguquko kuleli lizwe.
Umnumzana Ambrose Vindi ngowenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, limuzwe lapho ixoxa loGibbs Dube weStudio 7. UGibbs uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma, yena ke olilunga lebandla leZANU-PF.
Silandela iziqondiso eziyabe zifakwe ngumongameli wethu, u-First Secretary wethu, ubaba u-President u-Edim Nangagwa, osephumele emgcekeni ekhuluma ngodaba lokubana akube lokuthula ngezikhathi zonke, ngoba yena injongo yakhe yikuvuselela umkhonomo weZimbabwe ukudlula yonke into. Umkhonomo ubana uvuke kuhle udinga ukubana kube lokuthula elizweni ukwenza ukuthi kuyona-ke kube le development kuqhubekele kusiya phambili. Even abasekeli bakhe, ubaba uThiwenga, ubaba uMohadi, sebephumile emgcekeni endaweni ezitshiyetshiyeneyo bekhuluma ngakho nokhu, beloyisa njalo bexwayisa ukubana abantu bagcina ukuthula, basebenze ngokuthula. Sikhombisa abantu nxa ujalo ukuzwa sihlala sithi kona sifuna i-5 million plus votes. Leyo 5 million siyithola ngokuba lobudlelwano labantu ngendlela eqondileyo, hashi ebudlwangudlwangu.
Ye baba Chuma, sizwa sibili abantu abaningi bayakhala, bakhala ngebandla elibusayo.
Lokhu kuyabe kusenzakala abantu besenza izinto ezingekho emthethweni, akusikho okumele kuvumakale khonokho. Abanye sebesebenzisa ibizo leZANU-PF besenza okuganga, behlukumeza abanye abantu, kodwa bengathunywanga yiZANU-PF njengalokhu esikubone kusenzakala. Ngiyabona kwakusemtoko nxangaphambanisi. Izinto esingazivumeliyo njalo esingazikhwabithiyo ukubana abantu behambe behlukumeza abantu, betshaya abantu ngebizo leZANU-PF. iZANU-PF ifuna ukuthula, iZANU-PF ibhizi iyakhankasa, njalo iZANU-PF iyazi yona ukubana vele nxa kubuya ukhetho sizanqoba ngenxa yezenzo zethu esizenzayo ebantwini, ngenxa yokuhlala kuhle labantu ngezikhathi zonke, ngenxa yokuncenga abantu ukubana basivotele, hathi ukubana sibatshaye ukuthi basivotele, hathi ukubana sibahlukumeze ukuthi basivotele. Lokhu thina kasikwenzi, abakwenzayo babe bephamanisa ngempela. So kuyamangalisa kakhulu ukubana kube sekuthi abona amalunga awe-opposition asehlukumezwa ngendlela eziphakemeyo. Kodwa futhi kwenye isikhathi kunanzelele ukubana labo benza izinto phandle komthetho ngabomu, bekwazi ukubana nxa sokume kwaba njalo sebezakuhamba bona besithi bahlukumeziwe. Kuyaziwa ukubana nxa ufuna ukwenza umhlangano kumele ubike emapholiseni ukubana ufuna ukwenza umhlangano othize. Pho wena ungatholakala usubiza abantu emzini wakho ubize umhlangano ungabikanga, nxa laba abantu sebebotshwa bese kuthiwa wona yikuhlukumezana, kukanti-ke wena ngoyabe uhlukumeze umthetho.
Olokho bekungumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF. Limuzwe ixoxa lapho loGibbs Dube owe-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okwamukela umkhokheli wenkonzo yamakatoliki emhlabeni jikelele uPapa Francis, oyethekelela kwele Democratic Republic of Congo kusasa okwensuku ezintathu. Umeli wemelika enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield, wethekelele kwele-Somalia ngesonto. Ekufikeni kwakhe uThomas Greenfield uhle wakhuthaza amazwe omhlaba ukubana ancede ngokudla, ngoba lelo lizwe libhekane lodubo olukhulu olwendlala. Bebethabe bemanzi te omama abalengane ezazalwa zidabuke indebe ezivele enhlanhla yokutholiswa usizo lokuhlinzwa ngodokotela belungisisa lesi simo kungela mbadalo. Lolu sizo baluthole phansi kohlelo oluqhutshwe ngeviki edluleyo olwe-Cleft Camp olwenzelwe esibhedlela sabantwana eHarare Salim Mugabe Central Children's Hospital kungela nhlawulo ngomusa wabenhlanganiso ye-Global Cleft Craniofacial Foundation besebenzisana labeshumiro Sarah Crystal Trust kanye lohulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali ikakhulu omama bathi zinengi inhlupho ababhekane lazo lapho bethe bazala ingane lesimo sokudabuka indebe kumbe i-cleft lip. Unkosikazi Tatenda Lister Mkhodzo ngumama osasemutsha olomntwana laye otholiswe usizo ngaliviki edluleyo kuhlelo oluqale mhla ka 23 zibandlela lwagqitshwa ngolwesihlanu mhla ka 27.
Because he couldn't suck the milk out because of the cleft palate. We only found out later that it was because of that
problem.
Unkosazana Mercy Ntakana, we Kenilworth, Longwe Village 12. Uthi bekungelula ukuphila lomntwana obelalolu dubo.
Khona ukuthi into engilokho engibuza ukuthi kanti umntwana wayenza njani. Kanti konke uyadla, uyamunya ebe right. Kuphela khona ukho nje ukuthi lokhu ubuza la uyachina into yangikhona singane yawo. Sengani ngamenza mina sengihlileka lokuphendula. So into yangikhona bengamphathi kuhle. Bengingafili right. Into yangikhona ayibi ndihlupha sini.
Uveza ukuba ungomunye walabo abekade bengazi ukuba luyalungiseka.
Unesi baphonga ukungitshela kuphela ukuthi hawu kuyalungiseka ungabi ne-stress ngoba ngase ngine-stress ukuthi kathi umlomo umntwana unjani wasukuthi hayi ungayisaki wena baza kulungisa lokho amadokotela la akhona wenza khonokho.
Umsunguli wenhlanganiso yeShumiro Sarah Christel Magadi Trust yona ephatheke kwezokutholisa abazali ikakhulu omama abalabantwana abazalwa belalolu dubo usizo lokuba bahlaliseke engqondweni. Unkosikazi Danai Morini Magandi uthi lokhe lusilela ulwazi emphakathini phezu kwalesi simo.
And we're really trying to see how to fill in that void. And so having information out there, going out to the chief and just sharing information with is really vital.
Siyazama ukudinga indlela zokusivala leso sikhexe. Ulwazi luyadingakala uzulu. Kumqoka kakhulu ukwabelana lololwazi.
Obona ngezokuqhushwa komsebenzi enhlanganisweni ye-Global Cleft Craniofacial Foundation, kuleli unkosikazi Maslin Moyo, uthi benza konke okusemandleni abo njengenhlanganiso ukutholisa uzulu imfundiso lolwazi phezu kwalesi simo.
The good news also is that we have our local surgeons who are now capable of doing this cleft lip and palate surgeries. And we hope that every child who is born with a cleft lip and cleft palate has access to the service.
Indaba ezimnandi ngezokuthi sesinabodokotela bethu asebesenelisa ukuqondisa lolu dubo lokudabuka kwendebe zomlomo wangaphezulu njalo silethemba ukuthi umntwana wonke ozalwa enalolu dubo uzakwenelisa ukuthola usizo.
Udokotela Wayne Manana ngomunye wengcwethi ezimbili kwezokulungisisa indebe zabantu eziyabe zidabukile kungaba phezulu komlomo loba phakathi kwawo ebeziphatheke kulolu hlelo lokutholisa usizo kubantwana kungekho nhlawulo phansi kwalolu hlelo lweviki yonke. Udokotela Manana uthi lolu dubo luqala ingane isesesiswini umama ezithwele ngesikhathi izitho zomzimba womntwana zisabumbeka okuyisimo esinganqabelekiyo ngoba sisegazini.
If the mother or the father or a first degree or second degree relative had a similar problem, then it means there's a possibility for them to give offspring with a similar
problem. Ukungatholi ukudla okwaneleyo ukusilela kwamanye ama-vitamins lakho kuyabangela lolu dubo.
Udokotela Manana uthi banelise ukusiza abantwana phose amachumi amahlanu 48 kungela nhlawulo phansi kwalolu hlelo. Uthi lumsebenzi ubiza inhlawulo athi isukela kunkulungwane ezintathu kusiya kwezine zamadola akwelemelika ukuqhuba lumsebenzi ma uthe waqhutshwa ngodokotela abazimeleyo. Kunje uthi isilinganiso sokungamachumi amathathu salabo abahlangana lalolu dubo kungolutholakala ngokwemuli EZimbabwe lolu dubo lubikwa lutholakala kungane ezingamakhulu amane kusiya kwamahlanu ngomnyaka. Isifiso sakhe uDokotela Manana yikuba kube luhlelo olutholiswa usizo yizizalwane zeZimbabwe, osomabhizimusi bakuleli lezinye inhlanganiso kube ngabahlanganyela ndawonye ukutholisa lolo sizo lwemali lempahla edingakalayo ukuqhuba umsebenzi wokusiza laba bantwana. Lokhu uthi uzakwenza ukuba lumsebenzi uqhutshwe ngodokotela bakuleli, hatshi ukuthembela kusizo oluvelela kwamanye amazwe, lona olungasatholakali lula ngemva kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 olwaphazamisa iminotho yamazwe amaningi. Lolu hlelo olusanda kuqhutshwa uthi luphumelele nje ngoba lutholiswe usizo ngabenhlanganiso ezijiyeneyo, amankampani afana labo Simas kanye labamabandla okholo agoqela ele Celebration Church. Abenhlanganiso eye Global Cleft Craniofacial Foundation bathi bakhangelele ukuqhuba amahlandla amane alezinhlelo lonyaka, njalo isifiso sabo yikwengeza inani labantwana abathola usizo lokuhlinzwa. Abenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi isimo emhlabeni sabantwana abazalwa bedabuke indebe siveza ukuba phakathi kwabazinkulungwane ezintathu abazalwa ngelanga emhlabeni jikelele, oyedwa uzalwa elalolu dubo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kulabantu abanengi okumangalisayo asebengene ngenkani emaplazini asendaweni okuthiwa yi-West Acre eseduzane lakoBulawayo. Abahlala kuleyo ndawo bathi bona abantu laba bavela endaweni ezikhatshana ezinjengeMashingo, Bindura kanye lezinye iziqinti zeMashonaland. Bathi sebelahlekelwe izinkomo lezinye izifuyo kulandela ukungena kwabantu laba emaplazini la. Athathelwa umuyi Mnumzana John Notes ngomnyaka ka-2000. Kubika intathelezindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Abahlali balindawo bathi baphiwa imvumo nguhulumende ukuba bangene emaplazini la ngomnyaka ka-2001. Njalo umhlaba lo ugcinelwe abadabuka emguza hathi kwezinye indawo zelizwe. Kulokudoselana kwethusayo phakathi kwabahlala kudala labasanda kufika abathi kabayindawo ngoba balandela uhlelo lukahulumende lokwabela abensundu umhlabathi. Mnumzana Ronald Mabena ungomunye wabo uthi udabuke kakhulu ngento eyenzakalayo.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngento engiyibona esigabeni lesi, insumansumane lempicampica. Isigaba lesi esikiswa lapha dawudoni bekuliqhiba lemambanje. Ngokuhlupha kakhulu lapha sekufike abantu laba bokuzwa laba ngaba lobuchopho obungavuthwanga. Yiba asebesezikhuba nekutanyana bemini phela kabazili lutho laba khuluma ngabethana iyabesihlone.
Amazwi kamabhena agcizelelwa ngumnumzana Kholwane Nyathi othi abantu bokuza sebesakha emadlelweni.
Le problem esigabeni lapha e-West Acre asitshela amadlelo ezinkomo ikakhulu abantu laba bokuza bavela eMpumalanga labo babe abesihlale sobona indawo kuyahlala kuphela. Ezikolo ziyakhiwa akulento ehamba esigabeni la. Into esinanzelela futhi siduzane lokhu zenini lethara lesiporo isiporo simasebangazi yashaya ukuthi ngozofakwa abantu babuya balutshontsha ukuthi ngoqamba ukuthi uthathwa ngoba balumbe bona laba amashabi angeke sitsho.
Imigodi yamanzi okunatha milutshwana kulindawo njalo siyandelwa ngoba obokuza laba bakha kuleyo mgodi. Mnumzana Sidwell Mdluli uthi abantu laba basenzela umathanda.
They're self-contained and they be self-contained into ekhona amanzi bakha lapho esikhelo esasagejelwa
ngobani laba bantu?
Hayi iningi labo Mpumalanga process khona le but yintshona yakhona
o le Mashonaland.
Hayi iningi labo ngambali Mpumalanga
bangenziwa mbani la
kulesi ngundengunde u-Obedi sasengu-MP wethu sike samtshela ngenhlupho zoniza ulanto kwayiyenza phela nje kathesi sakulo munye u-MP wakhe wasilethela omunye u-MP sithi sengilethe ijongosi.
Unkosikazi Thoreji Dube uthi bavunyelwa njani ukuhlala laba bantu abanenkangaka indawo le ingelamanzi.
Akulamanzi siyakhela izibhorane zibe ningi ezamanzi
amadlela enkomo akuseka le
indawo
abantu sebafaka indawo enkulu la bafaka abantu abaningi akusela ndawo vele ongahlela sekuyimizi yonke indawo akusela ndawo lapho ongafaka khona inkomo loba imbuzi lobani yonke indawo sekuyimizi sekufana lasetown vele
ngaphandle kokwakha emadlelweni ezifuyo abakuza laba bacathangelwa ukuthi yibo abatshontsha izifuyo umnumzana Bhize Ncube bamtshontshela izifuyo zakhe
batshontsha batshontshe amadongi especially amadongi lenkomo bagamula bathatha yatholwa ngumswane kule bese sireporta kodwa kula muntu obotshwa abantu bamabhuthabhutha ukuthi bathuma abantu bezotshontsha la amabhutha ethawuni la
ummeli walesi sigaba semguza edalela ephalamende njalo engumphathi nhlambo wesabelo semathekeleni north umnumzana Richard Moyo uthi bazabotshwa abathatha umhlaba bengawuphiwanga nguhulumende wakhe
abantu kuphela abavunyelwayo ukuhlalisa abantu yi-ministry of agriculture i-ministry of lands yibo kuphela abavunyelwayo ukuhlaliswa abantu not ama-individuals not osebhuke pho kucanda imizi emisha befaka bona abantu abahlezi emadlelweni enkomo kufuze besuke before bengakabotshwa because kuyabophisa ukuba becanda imizi yemisha benika abantu kwezinye indawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa and uhulumende kakuvumi lokho
abantu laba balile ukhuluma le-studio 7 njalo bathi abayindawo bayaqhubela phambili besakha imizi yabo akunamuntu ozabasusa ngimele studio 7 e-West Acre eMguza igama lami u-Ezra Jesus Banda
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
kosa ku-Life Talk kuhlelo lwethu namhlanje sikhangela okwenzakala kwezempila kahle lapho ke okuhlinzwe abantwana abazingane ezazalwa zile zidabuke indebe kanye lohambo lokwethekelela eZimbabwe kukamongameli Alexander Lukashenko wele Belarus kathethu kwasavumi bakwethu kubana siqhubekele phambili silokhe sikuhlelo lolo kodwa ke singekehlukani izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ufike namhlanje kwele Zimbabwe ukuzokwethekelela leli lizwe okwensuku ezintathu inhlanganiso ezizimeleyo abamabandla aphikisayo labanye bathi akumangalisi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abathi uhlukumeza uZulu ikakhulu abazancintisa kukhetho lonalo umnyaka bebethabe bemanzi te omama abalengane ezazalwa zidabuke indebe ezibe lenhlanhla yamaswazi yokutholiswa usizo lokuhlinzwa ngodokotela belungisisa lesi simo kungela mbadalo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-fast 6 kusasa ekuseni abangenelisanga ukuzwa indaba zethu dilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.